sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwesa kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 20 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. AbeZimbabwe Lawyers for Human Rights la bebandla lezaphu bathi sebesiya enkantolo ukuyaphikisa inyathelo leZimbabwe Electoral Commission elokukhweza imali yokuncintisa kukhetho. Lokhu behlokoma abaningi phezu kwamazwi kamphathi intambo wezemithetho awukuthi akulamuntu ozabotshelwa icala legugurawundi. Kuhlandla lezokuzilibazisa sihamba leqembu lebahlangene Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amanye amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso yamaqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi sebesiya emthethwandaba ukuyaphikisa inyathelo leZimbabwe Electoral Commission elokukhuphula imali emele ibhadalwe ngabantu abazancintisa kukhetho oluzayo kanye labafuna ukucubungula ugwalo lwe-voters roll. Izek yazise izolo ukuthi ikhweze imali ye-nomination fees emele ibhadalwe ngabancintisa kusikhundla sikamongameli welizwe isuka kunkulungwane eyodwa yamadola emelika i-$1,000 yaya ku-$20,000. Abadinga ukuba ngamakhansila bona ekade bebhadala amachumi amahlanu amadola i-$50 sebezahlawula inkulungwane yamadola emelika i-$1,000. Abafuna ukuhlola ukhetho kumbe ama-election observers ngesiNgisi kona sezabhadala imali esukela ku-$100 isiya ku-$400. Abafuna uluhlu lwabantu abazavota i-voters roll sebezabhadala imali esukela ku-$10 isiya ku-$150. Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi bazacela inkantolo maduze ukuthi iphoqe izek ukuba nayehlise limali.
Okwakuqala ngithi nginanzele usapho nanzelele ukuthi idemokhrasi eZimbabwe isithengiswa. Abadala bethu bahamba empini besiyayidinga khathesi sokumele siyithenge ngoba laba abasikhokhelayo bayabona ukuthi uZulu uyaduveka, labameli babo bayaduveka. So they've put a premium on democracy and it has come at a very huge cost. Which is prohibitive for the ordinary person to participate. So kuyinto esikhathazayo kakhulu thina njengozaphu sizimisele njalo sikhangela indlela ezokuthi siye enkantolo siyelwisa lolu daba ukuthi lulungiswe.
Likhangele lokukwenza nini lokho ngoba ukhetho luyasondela kusiya njengesikhathi.
Umbuthano we-ANC kwezaphu uyahlangana ngeviki elizayo ukuthi ikhangele udaba lolu njalo inike amagqwetha wethu i-direction yokuthi siye ekhothinini njalo ngapho.
Nxa sikhangela imali emele ibhadalwe yilabo abafuna ukuncintisa kusikhundla sikamongameli ikhwele isuka ku-$1,000 yaya ku-$20,000. Yebo lithi kuyadula, lithi idemokhrasi isithengiswa, kodwa lingayenelisa yini limali lina njengebandla?
Ayi sikhangelele ukuthi ube ludaba lokuthi siyayenelisa yini kumbe ngeke siyenelise ngoba thina njengezaphu sisebenzisa ibandla lethu leZipra sisabhadala ngegazi sabhadala ngemphefumulo yalabo abahamba eZambia laseMozambique belwe lilizwe namhlanje ukuthi bese sitshela ukuthi usibe lomongameli ofunwa ngabantu kumele abe ngumuntu olomnotho ophezulu akusinto esikhangaleleyo kodwa nxa singehlulwa enkantolo bathi kumele siyikhokhe le mali kuzamele siyikhokhe kodwa siyaqala siyilwise ngoba idemokhrasi akumelanga ithengiswe njalo noma ingathengiswa akumelanga ithengiswe ngentengo ephezulu njenge-$20,000.
Ungathi liyasuthiseka yini ngamalungiselelo okhetho?
Hayi siyasuthiseka kakhulu ePlumtree kuma-by-election azayo akhona ngempela viki. Sila ama candidate amabili sivili ama council azancintisa sikhangelele u2023 hayi uhlelo zethu zokulungiselela u2023 ama election azisezingene eliphezulu kakhulu njalo sibona ingani usekelo silalo emaphandleni.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxela ekwele South Africa. Lonke behlokoma abantu abanengi phezu kwamazwi ethulwe ngumphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi yena othe akula muntu ozabotshelwa udaba lwegugurawundi ngoba abaphatheka kulumbhuqazwe kudala baxolelwa ngumuyi uRobert Mugabe sangumongameli. UZiyambi wethule amazwi la esemhlanganweni we-United Nations okhangelane lokuqeda ukubandlululwa kwabantu ngemihlobo oqhutshelwe eGeneva kwele Switzerland. Le yinto ecunule abantu abanengi ikakhulu abemathebeleland labemidlands abayibo ababulawelwa izihlobo labangane libutho le-5th Brigade. Sixoxele qwetha umnumzana Kula Hove yena othi uZiyambi ulahlekile.
UZiyambi Ziyambi ucatsha ngomunwe ngoba kukabili. Okokuqala ekuvumeni ukuthi uMugabe kumbe ekukhulumeni ukuthi uMugabe wayenza lokhu i-amnesty kumbe ukuxolela kuyathengisa ukuthi icala lalikhona ngoba ukhumbula ukuthi ekuphileni kwabantu kuxolwa kumbe kuxolelwana lapho okuphambaniseke khona. So uZiyambi Ziyambi ngokuzama ukubalekela udaba lolo okokuqala kuyatshengisa ukuthi likhona icala. Okwesibili nxa sikhangela ngento ze-genocide okufana le-gugurawundi uzananzelela ukuthi umthetho wakhona kawufani lo mthetho welizwe. Engizama ukutsho ukuthi nxa uMugabe njengomongameli ngesikhathi sona sokuthiwa waxolela ngaso amandla akhe njengomongameli wokuxolela owathatha emthethweni yelizwe leZimbabwe lengurhulumente weZimbabwe. Kodwa iindaba ze-genocide, iindaba zokubulalwa zokwenzakala njengesikhathi segugurawundi asonto ezithonisiswa ngomthetho welizwe kumbe umthetho werhulumente weZimbabwe kodwa izinto ezithonisiswa nge-international human rights law. International human rights law sesikhangela umthetho owabantu umhlaba wonke jikelele. Kwezinye izikhathi leyo mthetho ibhaliwe phansi njengokuthi ku-Universal Declaration of Human Rights. Kwezinye izikhathi ayibhalwanga phansi kodwa kuyaziwa ukuthi impambaniseko kumele ipanishwe. So nxa sesikhangela indaba yegugurawundi kuyafana le ndaba yeRwanda, kuyafana ngesikhathi esifanayo iRwanda into eyenzakalayo after amahutsi lamathutsi sebulalene i-investigation lena was not done according to imthetho yeRwanda kodwa it was done according to international human rights law.
Uyatsho ukuthi izinkantolo zeZimbabwe ngeke ziluphathe lolu daba ngoba lubanzi ukwedlula zona. Alubana kuya ngawe ngaluphathwa njani pho lolu daba?
Ya khonapho-ke usuka kuhluphe ngoba ngokuswelakala kwenhlanhla iZimbabwe futhi kayikho kule inkantolo enkulu yomhlaba wonke jikelele okuthiwa yi-International ICJ, i-International Court of Justice. So into esuke ihluphe khonapho-ke ukuthi sokudingeka-ke amanye ama mechanism angaphezu kwamankantolo eZimbabwe angalulungisisa lolu daba. Kungaba ngendlela okwenziwa ngayo South Africa ngemva kwa 1994 lapho kwaba khona le Truth and Reconciliation Commission.
Umnumzana Kula wobe ligqwetha sixoxelaye ekwelebhilithane. Umnumzana Ziyambi Ziyambi yena ube ngadobhi ucingo lwakhe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abo kantsha lwezemithelo olwezimra namuhla bathwele izimota zelunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena abazibambe emngceleni weBed Bridge izolo bazibuyisela eHarare. Kubike iphephandaba leThe Herald. Izimota lezi ngehlobo lwelambokile BMW njalo kunakanelwa ukuthi uwajajena ubezama ukuzivalekisela kwele South Africa. Uwajajena ubotshela abanye abasolwa abane ngolwesibili besetheswa icala lokutshontsha imali yenkampani yeCotco engena kuzigidi zamadola emelika ezinhlanu i$5 million. Bayalilandula leli cala.
Gukama
Namle
Namle Lam Shweshwe
Namlela Nampawa Fowembu.
Kweze maphandleni lamhlanje abalimi bezansi emandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi aphangise ukubapha inhlanyelo yohlelo lwegajobo ukuze balime kusaselesikhathi. Albert Ncube usipha lolu daba.
Abalimi bemaphandleni abaxoxela umsakazi weStudio 7 embukisweni weGwanda Agricultural Show oqale ngolwesine bathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lonyaka njalo bathi bafisa ukuthi ngabe bayathola inhlanyelo kuseselesikhathi ukuze lapho izulu lisewula bahle baqala ukuhlanyela. Iningi lithi kalivunanga kuhle lonyaka ngoba liphuze ukulima ngenxa yokuswela inhlanyelo. Unkosikazi Siphathiswe Ndlovu olima esivandeni seholele wilongi eKwana North uthi kuyadingeka ukuthi baphiwe inhlanyelo kuseselesikhathi ukuze bathole isivuno esingcono ngomnyaka ozayo.
Siyathola i-fertilizer in time, inhlanyelo lakho in time ukuze ukuthi vele nxa izulu liqala damagodi already sesiqalisile ukushaya sihle sifake lathi inhlanyelo yokuqala.
Amazwi kamaNdlovu agcizelelwe ngumnumzana Julius Ncube owenumber 4 esilonga eGwanda South.
Sometimes mfunga ukulima sibile ngoba mfunga ukuthi nxa ngalima lapho engizayilima khona ngikwanisa ukuthi ngihambe se-GMP.
Unkosikazi Emelia Ndlovu odabuke edema komzimuni eGwanda North uthi njengabalimi babhekane le nkinga eziningi ezibangelwa yokuguquka komkhathi kungakho beludinga usizo lukahulumende.
Sibe sicela ukuphathiswa kakhulu ngenhlanyelo, ifertilizer, umuthi wokusprayer isihlava emasimini.
Umnumzana Jeremiah Makwayiba olima utshinde eplazini leDwala eWest Nicholson laye uthi inhlanyelo kumele ibuye kulesikhathi ukuze babe lesivuno esihle.
Kube kufuna ukuthi yona linyanga siya kuSeptemba ngase athola ama-inputs sihlale sibambe ngezandla ukuthi isikhathi sokufika solima sihle singene endimeni.
Unkosikazi Sibongile Hlongwane olima labanye phansi kweqembu levusisizwe eGwatembe Flavbusi uthi abalimisi sebeqalile ukubhala amabizo abo ukuze bathole inhlanyelo evela kuhulumende.
Sikhangelela ukuthi uhulumende asincedise inhlanyelo zomumbu lamabele lakosugadini lakonyawuthi lama-fertilize.
Uhulumende yena useke wethula amazwi ethembisa ukuthi uzakupha abantu inhlanyelo isikhathi sisasekhona. Umbukiso walonyaka weGwanda Agricultural Show ovalwe lamhlanje ukhuthwe phansi kwesihloko esithi Revamping the Face of Agriculture for Food Security and Economic Sustainability. Ngiyemele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda Albert Ngube.
Siyabonga Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosazana Florence Magagula ohlala eLupane. Osichazisela ngokuthi impilo enjani kuleyo ndawo. Ngesikhathi intengo yempahla ikhuphuka njalo iningi labantu lingenelisi ukuziphilisa ngendlela elifuna ngayo.
Ukubona ukuthi kudla kukhwela kokuphila ikakhulu nxa amasizo sezinti esezagula kumbe kungavela kukhulunywe ukuthi bafakelwe certain increment izinto vele emagosa zihle zikhwele ngenye indlela then ezinye like ishukela yabe sotshela ukuthi ishukela alithengiswa nge-local currency selithengiswa nge-US dollar then lama-rate angikhona akhwela ngokuphila ngapha kokulokhu then ku-black market njengakathesi ukuze kuthiwa i-100 rands liwile ayisathenga abantu babelokhu bethwele ama-rands uzothiwa irandi lakho seliwile alisathengi ngendlela okade ujwayele ngayo.
Ukuhlala esenta khona ngapho ungathi kungcono yini kulokuhlala edolobheni kumbe kucishe kufana?
Khona kucishe kufanane ngoba ama-rates angikhona ayafanana ama-rates akhona lapha eLupane lakwamanye amadolobhu even lama-price ama-commodities ayafanana akula nje mehluko.
Kukhona yini okwenza kube ngcono kubaduze lezakhamizi?
Kuba ngcono ngoba ngapha xa uduzane lezakhamizi uyakwanisa ukuthola amabele. Amabele isikhathi esiningi ayazi intengo yawo iphansi kulempulo kuyathenga impuphu esitolo.
Libabona besenza nabesifazana ukuze bephile khona ngaphela uPana sibalisa emaphandleni la khona pho isenti.
Abesifazana indlela abaziphilisa ngayo yokuthengisa. So bayahamba edolobheni behambe bayodi izinto bahambe bayozithengisa ekhaya ngamabele babe sebethwala futhi amabele lawana bayowathengisa edolobheni then abanye baphila ngokuthengisa NCN bethengisa amatamatisi ngembida abanye njalo khonapha esenta bathengisa izigqoko kodwa ke ngikhonokhana ukuthi umuntu usesekuthengiseni imali yangkhona esitholakala iyabe ingayeneli.
Sesikhangela ke abantwana esikolo ke
abantwana esikolo amanye amafamily awenelisi ukutholela abantwana indingeko zonke ezifunakalayo esikolo. Kubezokuthi abantwana abangamankazana abanye basuka bebele nhlanhla yokungena kuma-organization afanana nabo-comfit yabo abantwana Zimbabwe abo-dreams babhadaliwe. Kubezokuthi abantwana bangabafana isikhathi esiningi babathola abatholakala besehlupheni lokugcina beyikele isikolo bengaqedanga ngoba abadala baye besehluleka ukuthi babatholele iy'ndingeko zonke ezifunakalayo esikolo ikakhulu ngoku-introduswa kwe-new curriculum. Izinto ezifunakalayo zabe ziziningi kakhulu imali zakhona ziningi kakhulu izinto zakhona azithengwa nge-local currency kufunakala i-forex abadala basebenza bahola i-local currency abatholi i-forex njalo nge-school fees athethi njengoba i-government ivumile ukuthi izikolo zishaje i-school fees nge-foreign currency i-school fees sezibhadalwa i-foreign currency abadala i-foreign currency abaningi abayitholi ukuze ayitholi kuyabe sekumele ukuthi akuhambe ayoyithenga ku-black market izinto zakhona athethi ade kurejista fofo imali zakhona kade zifunakala asomali ezincane akuyathiwa i-subject A1 ukurejista $11 or equivalent to $11 kukhulunywa ngelokhuzeni ye-RTGs sekuyimali eningi kakhulu abantwana abaningi ofofo bayehlulekile ukurejista ama-subjects akade bekhangelela ukuthi ngaba ngarejista babhali abanye vele bahle bangarejista especially abantwana abayenza ama-science imali yangona ibiningi kakhulu.
Leyo vekuyingxoxo lo nkosazana Florence Magagula ohlala eLupane Center. Basidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile, siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali chona njani zulugandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo ohlala kwele South Africa. Sihlaziya udaba lokubana ukuhlukuluzwa kwabavela eZimbabwe kuthiwa kuyaqhansa, kubotshwa abanengi ezidaladeni abangela maphepha. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni Chris, unjani?
Sizwa kuthiwa umumo mubi kakhulu khona ngapho kwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho. Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Chris, into eyenzakalayo ukuthi kulale igroup othiwa idudula le iyahamba ema-restaurant nakwezinye indawo la okunamashopu neminye imisebenzi nje behamba bekhipha abantu especially abeZimbabwe besithi kufanele babuyele kubeZimbabwe. They are singling out only abantu beZimbabwe. Into esibone nayizolo uminister we-Home Affairs esithi amaZimbabwe kufanele abuyele kubo noma kanjani, vele abasafuna umuntu weZimbabwe South Africa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube la khona lokhu okwenzakalayo? Kungaba lezombangazwe yini?
Ngokubona kwami inzondo nje evela ku Minister for Home Affairs, since ngaba la ne South Africa angaze ngibone umuntu okukhuluma kabi every day nje may address ukukhuluma abantu beZimbabwe. Angazi ukuthi yini embi enkulu, ngoba nje anything engenzakala vele uvela aqala ukukhuluma ukuthi abantu beZimbabwe kima Zimbabwe. So angazi ukuthi ngabe kubangelwa yini ukuthi abe nenzondo enkulu kangaka.
Wona umumo wezomsebenzi unjani? Sizwa kuthiwa abaningi abavela eZimbabwe kabasasebenzi, kuliqiniso yini lokhu njalo kuhamba njani?
Umumo womsebenzi mubi Chris, mubi nje ngoba abantu abaningi abasebenza ema-restaurant nema-shop abasasebenzi bangenela abantu bedudula babakhipha imisebenzi. Nakuhlangothi lwama-trucks, ama-drivers amaningi, amanye amakhampani amaningi ngale eDurban ona ngalaba ama-Indians, ngibone ngathi asevalile amanye amakhampani asemisile abanye abasebenzi ngoba bebuye eZimbabwe, ngoba bayavala ama-freeway lapha besithi abafuna abantu beZimbabwe. So manje bathi bayafuna ukungena ku-security industry ngoba yena amaZimbabwe amaningi. So amaZimbabwe amaningi akuma-restaurants nezitolo nakum-security industry. So sebeqedile ngezitolo, manje bangena kuphi? Ema-restaurant la ku-security industry. Ngale ma-trucking vele abantu abaningi bamisiwe imisebenzi. So hayi kubi Chris, kubi. Angazi ngoba nendaba yethu yama ZEP le ama permits bayipostponile, i-High Court izophinda ingene mhla ka 5, 6, 7 October. So angazi outcome yakhona izoba kucele liphi. Kodwa yena u-Minister of Home Affairs wayeshilo wathi mabe babeyiluzile i-case bazolandela okuyabe kushiwo i-High Court. So silindile, kodwa akuselathemba nje, sesiqala ukuzibopha impahla zethu sithumele ekhaya, kwenzela ukuthi nje ma ifika uDisemba singenalutho la, ngoba nabo bayasonga la abantu bathi come January kuzobe kufiwa.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli, ngibonga ngethuba engiliphiweyo ngu-Chris Gande ne-Studio 7. Ngisithi asisebenzeleni ekhaya kubi la, siboneni ukuthi kusiyofika uDisemba sesithethe zonke into zethu sasikhamisa ekhaya, ngoba kunathemba lapha nesimo somnotho salapha e-South Africa sithembisi. Hayi akusena lutho lapha eSouth Africa. Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namuhla. Chicken 2, Harare City 0, FC Platinum 2, Tenax 0, Black Rhinos 1, Capes United 0, Herentals 2, Ngezi Platinum 1. Amaqembu anqobileyo la asedlulele phambili. Siziqive ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lebahlangene Super Sounds liphethe idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi umlovi wendulo. Umholi weqembu
igama lami uAdmaya Ndiweni ngizalwa eNkayi esigabeni sakwaSivalo ngaphansi kwenduna uMahlangu. Emculweni ngiqale ngo-2016 kodwa idlalade lokuqala liphume ngo-2018. Idlalade lethu elokuqala lithi Isala Kutshelwa beza ngo-2019 nedlalade elithi Ikusasa Lempilo. Kwasekuthi ke last year seza ne-CD elisha elithi Umlobi Wendulo, kodwa ke nalo lidileyile futhi ukuphuma ngoba lize laphuma manje ngo-March.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani ivalithola njani?
Ilizwe esikilo sise South Africa abalandeli bengasithola enambeni ezithi 074 547 6922. Bese ke ezinye zithi zona 078 150 4500. Enkundleni zokuxhumana sikhona, uyabhala nje uthi bahlangene Super Sound. Kufacebook sinalo ipheji bahlangene Super Sound, bese ne-Instagram futhi sikhona nakhona.
Abalandeli-ke ubatshiyela wapha mazwi?
Sicela uxhaso kakhulu walokhu umculo wakithi vele usehla kangaka. Kuba nzima nakithi singabaculi ukuthi sibe si-releasa izingoma ekubeni zisidlesikhwameni.
Uphuma-ke enkundleni u-Admire Ndiweni leqembu lakhe lebahlangene Super Sounds ngale. Iqembu lebahlangene Super Sounds lihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele Mthokazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.